sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithathele lithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni oweStudio 7 ngomgqibelo mhla ka-10 zibandlela 2024 uProphetess Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
siyasuka siyena. Sithembele ukuthi nxa singaphatheka kubi siyemthethweni kodwa umthetho yiwo susiphatha kubo. Kunje khathesi omama bonke khonapha abanye bale 3 days. Akulamanzi okugesi, akulamanzi okunaka, akulakudla.
Sezihlalela evalweni izakhamizi ezihlezi emapulazini esabelweni esingezansi emandebeleni kulandela ukusungulwa kumkhankaso kahulumende oqhutshwa elizweni lonke ngokususa bonke abazihlalisayo emapulazini la.
Thime ngaba ngunumber 3 DRC kuze South Africa so far type of game ibona idlala ngayo ayi attack kakhulu.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bapha imibono yabo phambilini komdlalo ophakathi kwele South Africa lele Democratic Republic of Congo kumncintiswano we Africa Cup of Nations okudinga abazathatha imendulo ye bronze. Uhlelo lokuthontisela abantu umuthi wokuzivikela isihudo esekholera lokuqhubekela phambili endaweni ezisabalala kakhulu lomkhuhlane ezibizwa ngokuthi ngama-hotspots. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhlelo lukahulumende lokuthontisela abantu umuthi wokuzivikela emkhuhlaneni wesihudo esekholera luqhubekela phambili elizweni endaweni ezilenani eliphezulu labantu asebebanjwe yilesi sihudo ezibizwa ngokuthi ngama-hotspots. Lezi ndawo zigoqela iHarare, Kariba, Mberengwa, Mount Darwin, Mbire, Mazowe, Gutu, Mwenezi, Chiredzi, Lezaka. Ngokutshona kwelanga la izolo inani labantu abakade sebehlolwe batholakala bele kholera bebesebefika 2,477. Abanakanelwa ukubana bake babanjwa yiwo sebesedlula 23,597. Kula basinde kiwo abedlula 22,853. Abanakenelwa ukubana sebebulewe yilo mkhuhlane baphezu kwamakhulu amane
448.
Sezihlalela evalweni izakhamizi ezihlezi emapulazini esabelweni esingezansi emandebeleni kulandela ukusungulwa kumkhankaso kahulumende oqhutshwa elizweni lonke wokususa bonke abazidlalisayo emapulazini la. NgoLwesithathu amapholisa abophe izakhamizi zenyandeni ezifika phose 200 zisetheswa umlando wokuzabela umhlabathi okungekho emthethweni. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Ababojiwe laba bagoqela izalukazi lamaxhegu ontanga kane labo mama bakade belengane ezimunyayo. Omunye walaba betheswa umlando wokuzihlalisa emaplazini okungekho emthethweni ngunkosikazi Sibusisiwe Moyo obotshwe ngolwesithathu othi babotshwe lapho bebizwe emhlanganweni.
Njengamncina kakhulu ngumuntu wamaphilisi ngisuke ngachiya amaphilisi sendle 2 days onganatha amaphilisi otshengisa ukuthi sukuyikufa kwasendibhothile amaphilisi.
Ophenda wathi nxa bengasuswa kule ndawo akakwazi ukuthi uyophephelaphi.
Siyasuka siyena. Sithembele ukuthi nxa singaphatheka kubi siyemthethweni kodwa umthetho yiwo susiphatha kubo. Kunje khathesi omama bonke khonapha abanye bale 3 days. Akulamanzi okugesi, akulamanzi okunaka, akulakudla.
umnumzana Ed Fillmore utuza lelwe Nyandeni njalo wakhulela khona ngakho ke akula lapha ngaqonda khona xa engasuswa ngamandla kulendawo
asusi kuhlungu ngoba isikhathi sonke lesi bebebuya kubhalisa izinto bebesibhala singabantu abakhona and thina sangena ekuqaleni sasiphiwe la makhadi ecounciling khathesi amakhadi lawana kwathiwa singasathili but lamhla onithwela ikhadi ngapha kumelele ukuthi ulungisele ukuthi ukutheni siphindisika kuthiwa mani
lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Trolley Mgala othi umhlabathi bawaphiwa iziphathamandla zikarhulumente
enyandeni ihlale ngo-1982 mina besahlala ngaphansi komzali wami uThomsini Mgala lolu sisibanda then from there kuthe ngo-2008 sesike sakhulumisana lo resettlement officer lo councillor uChademani ukuthi besicela thi basinikeze indawo yokuhlala base besiphegela indawo yokuhlala ukuthi okathe silingancenza la duzane labazali bethu thina indawo esikhululele kiyo sikhuliswa ngabazali bethu baze basishiya mina ubaba nomamusho ngele khwapha bangcwashwa khona phana so lami bengafisa ukuthi ngaba umuntu ongasuka ngithi ngiyakhela kwenye indawo
umnumzana Qiniso Ndlovu ongomunye wabazalelwa enyandeni wakhulela khona uthi yena wathelwa ihlahla ngemva kokufaka isicelo kusobhuku
sengitholile indawo ngaqala lami ukwakha kodwa mina ngangizitshela ukuthi kusemthethweni ngoba ngangifakwa mbani yisandla sikahulumende esingusobhuku ku-grassroots
amapholisi elizweni lonke jikelele esebenzelana labogatsha olubona ngomhlabathi basungule umkhankaso wokubopha uzulu ozihlaliswe ungekho emthethweni emaplazini abawubizwa ngokuthi Operation No to Land Barons. Izakhamizi zenyandeni ezifika phosa amakhulu amabili 180 ezibothwe kusukela ngolwesithathu zizamiswa phambi komthethondaba ngemva kwamaviki amabili. Ayisizo zodwa ezakhamizi zenyandeni ezibotshwe zasiwa emthethwandaba phansi kwalolu hlelo ngoba solusabalele ilizwe lonke okugoqela eMasingo, Manekaland lezinye. Ingcwethe ezicubungula ezenhlalakahle kaZulu lezemithetho zelusola kakhulu uhlelo lolu zisithi iningi lalaba bantu lathiwa ngabamhlophe abaqotshwa emapulazini la njalo abanye babo babelwe lomhlabathi ngabezombusazwe bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa. Lezi ngcwethi zikhuthaza uhulumende ukuthi abadingele ezinye indawo zokuya kwakhela khona kuloku baxotshela iganga. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda Albert Ncube.
Namlela mshweshwe
namlela nampawa forembula
gukama
namlela. Okwamanje ke wathi sizwe ukuthi uSthandekile Mhlanga weStudio 7 usiphatheleni esigabeni lapho esikhangela ukuphathelane lentuthuko yabesifazane. Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSthandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lokuhlaliswa kutsha kwabantu abathengisayo ukwenzela ukuthi besebenze ngokusemthethweni. Sixoxa lo Councillor Ntombizodwa Khumalo ka Ward 23 eNkulumane, yena ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngezempila kahle eye Health and Housing Committee, osichasisela ngenyathelo abalithetheyo.
Ukususwa kwabathengisayo ezindaweni ezingekho emthethweni kuzasincedisa kakhulu njengedolobhela koBulawayo ukwehlisa ukumemetheka komkhuhlane wekholera. Lokhu kuzakwenza okokuqala ukubana silandele imithetho yedolobho esithi ngama-bylaws ukuthi yakuvunyelwa ukuthi umuntu ahlale nje mahlayana ayithengisa ikakhulu ukudla. Njalo thi lokudla okuvele kungavunyelwa ukuthengiswa ezisaladeni, ukudla okunjengenyama kulabantu asebethengisa inyama ezisaladeni kulabantu abosayo. Lokhu kuzakwenza ukubana balandele lokho okuyikho abanikwa ama-license okubana bakuthengise, abathengisa izithelo, abathengisa ama-vegetables. Njalo lezo zindawo zizabe zibesenelisa ukuthi bathole amanzi okugeza izandla ngezikhathi ezifaneleyo nxabe kambokudla lezambuzi. Njalo bathale ukuthi bathengisele endaweni elezambuzi. Njalo njengedolobho lakoBulawayo-ke kulamanyathelo athathayo ukuthi kwenze imikhankaso yokufundisa abathengisayo labo bonke abahlali bokubulawayo ngokuvakela emkhuhlane wekholera. Kulula ke kubana bathole izixwayiso ebebezele bezithuma bezithola idolobho lakobulawayo ezinjengokuthi bageze izandla nxa bephuma izambuzi kakhulu, ngoba ukungagezi izandla lokho abantu bebamba ukudla bephuma izambuzi. Nabantu abaningi abathengisayo nabantu abaphuma ngaphandle kwedolobho lakobulawayo bevela ezindaweni ezijeneyo lokudla kwabo abazela kokuthiyeneni. Kodwa ngathi labathengisayo esibaziyo ukuthi bahlalisiwe basuka laphana bathengisela laphana kuza kwehlisa inani lokumemetheka komkhuhlane wekholera.
Kuyini okuzagoqoka ngalesi sikhathi? Siyabona ukuthi lanxa abantu bephiwe indawo zokuthengisela kuyabe lokhu kulokuxokozela, njalo sikhuluma nje bekuvele kuxokozela khonaphana ku-5 Avenue. Kuzayenziwani ukuthi wonke umuntu alandele umthetho? Abanye siyakwazi ukuthi bazahamba bayithengisa lanxa bengalamvumo.
Iye, kuzathathwa kwamanyathelo ukubana umuntu othengisela endaweni engathiwe aphiwe esithi fine yokubana kweqile umthetho, ngoba sekubike kwaba lokuxwayisana, kwaba lokukhulumisana. Abantu abadingwanga kusebenzekezwa ilungelo lomuntu. Wonke umuntu sesazi lapha kufaneleyo khona. So kuza kwenzakala-ke ukubana abantu baphiwe bahlawulele ukuqalela umthetho ukuthi ngisile endaweni ezingayisizi njeba zithile ngayo nokuthi ukulahla kwengcekeza kulahla amahlakani labo labo bantu abenza okunjalo baza kuhlawuliswa imihlawulo yokuthi balahla ingcekeza amahlakani. Okunye kuzasincedisa njalo ukuthi njengegodini amavendazi azabe segodini nxa sekule mthovo esukela khonapho abantu bekhwela khonapho izimoto kuzabe kusenza ukuthi labo bakunanzelele ukuthi ibhizinisi yabo izabe isendaweni enabantu ukuthi abasezi babalekele abantu besiya ezindaweni ezingelabantu iyathengisela khona.
Ikhansili yona-ke siyabona abanye besithi iyehluleka ukwethulela abantu imfanelo zayo ngokupheleleyo, okunjengokubuthwa kwezibi lokuthi kube lamanzi eneleyo.
Izibi ziyabuthwa lezimoto ama-community trucks ahaywa ikhansili ancedisana lemoto zethu lezi ama-compactors esijwayele ukuthi izimoto zamamabhimu ukubana zivuthe izibi. Kodwa-ke kusuke sekungathi izibi kazivuthwa ngoba zihambelwa ngabantu abaningi kakhulu abantu asebethengisela edolobheni ukwedlula laba abantu ebesikhangelele izibi ukuzivutha izolo. Njalo abantu bebethengisa emini ekuseni bathayise ngezikhathi zokuthayisa, kathesi abantu bathengisa emini kuthengise njalo ubusuku bonke. So kwenza sengathi kuyasikhulela-ke ukuthi izibi. Komunye umuntu ofika edolobheni ekuseni ilanga liphuma befika ebusuku, usuke sekungathi kakuthanyelwa izibi kazivuthwa. Amadamu ethu amanzi aphansi kakhulu, sokwazi kwabangela ukuthi sibe lezikhathi ezithile singelamanzi 120 hours singelamanzi njengedolobhu.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Ntombi Zodwa Khumalo ka Ward 23 enkulumane kobulawayo, yena ongumgcini sihlalo wecommittee ebona ngezempilakahle eye Health and Housing Committee. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Phuma enkundleni uSithandekile udedela kuChris Gande, yena-ke osethulela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingalitshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Dumisane Ncube omela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kugatsha lukahulumende oluphathelane lezamabhizimusi amancane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga baba Gandhi, lami ngiyabonga ukuthi ungamukela ehlelweni lwakho.
Siyabona ukubana abayakhala abanye abaphila ngokuthengisa, abathi bona imbadalo le okuthiwa bayibhadale nxa befuna ukuyathengisela egodini i-$90 iningi kakhulu. Lina litheni ngale imbadalo?
Silemzamo esilokhu sisayenza ukuthi sikhulumisane lo-contractor le-council ngendlela abantu ababaphathe ngayo. We had our last meeting sile-contractor lapho esasi propose thina ukuthi abantu abhadale i-$30 yena esithi abantu bangabhadala $50 wase sithi usa consulta ama principals ethu abuye back ubaba uchabalala kodwa to our surprise kuthe sokubuya without consultation yethu sokubuya sokusiba $90 ngikhuluma nje ngingakhuluma lo mayor ngambhuka ukuthi kumele sibe lomhlangano sizame ukuthi sibonisane ukuthi indaba leyi singayiphatha njani ngoba sibona ngani iyabulala abantu kulokuthi incedise abantu
siyabona ukubana umunicipality usevumile ukuthi abantu bathengise bese endaweni le kade kuthiwa basuke ku 5 Avenue ungasiyele ukuthi kwenzakalani njalo lina njengabaphila ngokuthengisa libuthatha njani lolu daba
sibonge kakhulu ukuthi umunicipality sigcinise sivumelana after a long struggle into desa singayilungisa nje kudala kungakawonakali abantu bayagcwala idorobho lonke kodwa ngendaba zokuthi sasidoniselana especially the previous council yokuthi yayisithi yona kayifuni bantu ezindaweni zona lezana okwagcina kudala ukuthi saba lempikiswano enkulu yokuthi abantu bagcina sebethenga sebegcwalisa sebegcwala istreet bengabhadali lutho kodwa ngemva kwe-engagement siyabonga ubaba uDube njengo-town clerk wakobulawayo sibonga ubaba uColtart njengomeya wakobulawayo ukuthi sikhulumiseni saze safika endabeni yokuthi kungcono ukuthi konkona silungise ubulawayo ngokuthi kube nesanithi abantu bakwanise ukuthi bathengise so ngikhuluma nje izolo bengilo mhlangano nabantu bonke abathengisayo edorobheni lakobulawayo ukuthi sizame ukulungisa ubulawayo
manje ubona ngani kuzaba lula yini ukuthi kusetshenzwe kungela kugxabana ngendaba yokubana kulabanye bebandla elibusayo njalo lokunye okunjalo okuzenzwe okade kusenzakala kuzalunga yini khona pha
kuyalunga baba Gandhi ngoba sivumeleni sivumelene singabahlali bakobulawayo ngithemba wonke umuntu ule sense of ownership engathi ngesilungu ukuthi konkona wonke umuntu ubona kuqakathekile sesibone sonke ngendlela efana nayo ukuthi ubulawayo kumele alungiswe so ngaleso sizathu ngeportfolio yami leyi engiyiyo as the advisor on SMEs engu advisory council I meeting sisile consulta abantu bonke who are stakeholders sase sabonisana safika esimeni sokuthi madoda silungiselele ubulawayo sindawonye ngithanda ukubonga abakhokheli bonke amabandla ukuthi konkona sikhulume ulimi olulodwa lanxa abantu becabangela ukuthi engce njengebandla elibusayo ngalisoze likuvume khona kodwa ngiyabonga especially ubaba uJabulani Sibanda ngemva kweconsultation yakhe le team yakhe ukuthi siphume lento eyodwa ukuthi sibumbe ubulawayo abe ngubulawayo wethu ayikhona ukuthi abe ngubulawayo esimbulalayo
okugcina ungavalelisa abalaleli
ngivalelisa abalaleli ngithi balaleli laba debethengisela ku 5 Avenue so ndilaneduze li register amabizo enu ukwenzela ukuthi sibone ukuthi abantu bonke singabathini singabancedisa njani kuza sincedisa khona ukuthi nxa uthengisela ku 5 Avenue uma uthengisela edorobheni phakathi sokwisikhathi sokuthi sikline idorobho so singakathi sithumele kumbe kubuye abantu bomthetho sondele duze sibonisane nini ukuthi singancedisana njani ngiyabonga baba Gandhi ukuthi ungcuse ehlelweni lakho ngiyabonga abalaleli
lo ke bekungumnumzana Dumisani Ncube omela abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kugatsha lukahulumende olubona ngezamabhizimusi asathuthukayo uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilade
uZulu uveza ukukhathazeka ngohlonzi lwemihloliso yeZimbabwe abazali sebebalekisa abantwana ekubhaleni imihloliso yeZimsec bebekhetha ukuthi bebhale eyeCambridge abathi ipha abantwana isithupha sika-A level esamukeleka ngcono emakolitshini imbono ngalolu daba yehlukene abanye besithi iZimsec ilokhu ithembekile njalo ihlonitshwa emhlabeni jikelele. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba indawo zika form 5 ezikolweni ezizimele zodwa ama private schools zikhanya zisipha indawo kulabo ababhala imihloliso eCambridge. Kodwa iningi lezinye izikolo bezithatha abafundi ababhale izimsek zisipha abantwana ithuba lokukhetha ukubhala izimsek kumbe iCambridge kusibanga seka A level. Abafundi abaku form 5 baqala izifundo mhla ka 5 ngenyanga kaNhlolanja. Umnumzana Mthandazo Nkosi, umzali womfundi olobe eCambridge, uthi bakhangelele ukuba umntwana uza kuyafunda phandle kwelizwe ekolitshini, ngokunjalo eCambridge babona izamupha amathuba aphezulu ukuba athole indawo eyunivesithi.
Sabona ukuthi hayi izimiseko igcwele ngokuthi bezwa sokuzwakala ukuthi hayi amaphepha selikile yeso lalokho kwenzakalezo iCambridge ayilakho khona lokho asozuze ukuthiwa amaphepha likile. Njalo sasikhangelela ama-opportunities ukuthi umntwana ekwanise layo ukuthi engabi lama-limitations.
Umnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union, uthi iCambridge ilembali enhle ekulotsheni kwemihloliso. Ungeke wezwa izehlakalo zokutholakala kwemihloliso phambilini kosuku lokubhala.
Cambridge University endala siseve iminyaka eminingi kungela history of failure, history of leaking.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ye-ATUZ, umnumzana Themba kuye moyo, uthi imihloliso eyezimseki ayisela hlonzi ngoba sokulezehlakalo zokuba abanye abafundi bazithola bele mpumelo yemihloliso abangazange bawubhale kanye lokutholakala komhloliso usuku lungakafiki.
ICambridge ayilambali yokuvuza kwamaphepha. Izimseki selokhu abakhona elizweni minyaka yonke kulamaphepha avuzayo.
Kolunye uhlangothi, uDokotela Sifiso Ndlovu, umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, uthi isithupha sezimseki silohlonzi siyananzelelwa ngamanye amazwe.
ICambridge siyalolonga ubungcithi bokumaneja ama-examination yedlula izimseki. Yikho lapho sithola khona ukuthi kwesinye isikhathi izimseki ilokukiliza kumanagement of its examination. Sithi thina izimseki yebo kambe ingcono nxa kubhadalwa exam fees ezimseka. Kanti-ke iCambridge hayi iyatshona esikhwameni.
Isikhulumeli seZimbabwe Schools Examination Council izimseki, uNkosikazi Nicolette Moyo Dlamini, ukhuluma ngamanyathela abawafakileyo ukuze kuthuthukise uhlonzi lwemihloliso yabo, egcizelela ukuba impumela yemihloliso yabo iyathathwa ngamazwe onke.
Abafundi ababhale imihloliso ngaphansi kwezimseka nelisa ukuba bathole indawo kwamanye amazwe besebenzisa ama-certificates awezimseka. Izimseki iyarecognizwa emazweni wonke.
Umnumzana Nkosana Dube ofundisa i-journalism le-media studies e-NUST uhlaziya uhlonzi lwesimo semfundo eZimbabwe.
2023 izimseki celebrator i-29%. But umbuzo kumele sizibuze wona ikuthi kwenzakalani ngenye leyi percentage eseleyo. Sikhuluma ngeabout 71% kwenzakalani ngalabo abantwana.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro wenqabe ukuthathwa ilizwi, kodwa uchaze ukuba uhlangothi lozimseki lulandela zonke iziqondiso ezikhangela ngokuqhutshwa kokulotshwa kwemihloliso okwezinga elihlonitshwa ngamazwe omhlaba. Uphe isibonelo seSwaziland athi isitshengise isifiso sokuba abafundi balelo lizwe babhale imihloliso eyezimseki. Wengeze ngokuba ukufakwa kwekhala sekuphathise ukuthi abafundi bengahlolwa ngokubhala umvimvinya kuphela, kodwa baphiwe ithuba lokubonakalisa ukukhalipha kwabo ngokwenza imisebenzi yezandla. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela imibono yabalandeli bomdlalo wenguqu phambilini komdlalo omkhulu phakathi kweSouth Africa leDemocratic Republic of Congo kumncintiswano weAfrica Cup of Nations.
Iqembu leSouth Africa elizadibana leDemocratic Republic of Congo namhla ebusuku udingwa iqembu elizaphutsha lihlezi endaweni yesithathu kumncintiswano weAfrica Cup of Nations ona ofika emaphethelweni kusasa. Umncintiswano wenkezwe AFCON lonyaka ukhutshelwa kwele Ivory Coast walandela iLeague yeSouth Africa. UThabo Ncube uthi iqembu leBafana Bafana linganqoba nxa abagadli balo bengasebenzisa amathuba abawatholayo.
iSouth Africa ingathatha unumber 3.
Njengoba ayi game le evileyo abake bazama ukuthi bezama ukuthi bekore babe la chances abaningi kakhulu ukuthi le third place bengazama ukuthi belungisise ama chances labo ehlohle.
Obedlalela iqembu le Toronto kusigaba sebulawe Province Division 2 nyake nye uRain Dlovu uthi imbekwa yiyo ezahlukanisa iSouth Africa le DRC.
Iteki la liza hamba ku extra time iyo ma penalties. Iphi na midfield ya South Africa ya dig cover yaba defender. So ikho uzaweza bewa concede kakhulu.
Imvimbi South Africa uGrant Kekana akasoze adlale namhlanje ngoba watshengiswa ikhasi elibomvu emdlalweni wabo leNigeria. Njalo umdlali weqembu leEast Rovers uMpilo Enhle Ndlovu uthi lokhu sekungalisebenzela iqembu leDemocratic Republic of Congo.
DRC yaba unumber 3 yawina 1-0. Bona nayi South Africa in defense nganiyaleka.
Odlalela iqembu leBulawayo City uNtando Yenkosi Dube laye uthi iqembu leDemocratic Republic of Congo lizaphusha lisendaweni yesithathu.
Timi ngaba unumber 3 DRC because South Africa so far type of game ibona idlala ngayo ayi attack kakhulu.
Umdlalo odlala kule Botswana uThabiso Ndlela uthi iqembu leSouth Africa kumele linqobe ngoba limele wonke amazwe yaseNingizimu yezwekazi laseAfrica.
Kumele sirepresent lathi njengoba siyayilandela njengoba makhelwane list ngaphume unumber 3 yaba ngcono lathi singaba happy.
Amaqembu asemhlubulweni wangezansi siyezwekazi leAfrica athi leSouth Africa leDemocratic Republic of Congo adibana ngehola lechumi namhla ebusuku. Ikanti umdlalo wokugcina kulomncintiswano oza kuba phakathi kwe-Ivory Coast leNigeria kusasa ebusuku ngehola lechumi. Iqembu leNigeria likhangelele ukuthola inkezo ye-AFCON okwesine kuthi le-Ivory Coast lona likhangelele ukuthola inkezo le okwesithathu nxa linganqoba. Yimele Studio 7 kuBulawayo nginguJoseph Njanji.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculo womdumo kaMasikandi unqame bomvu yena ke osanda kwethula isingulo yakhe elesihloko esithi bayokhuluma bethule. Igama lakhe lokuzalwa nguOnesimo Golide Chuma njalo ucola ekwele South Africa. Nangwe ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7.
Sanibona bafowethu nadadewethu emsakazweni namkholo nganobomvu kamzelekazi kamashobana ushoboshobo lonkangoyisi umashobana. Hey, sengihambile impela emculweni ongoshokotshengine album ethi bazalibame, bese kuba khona i-album ethi unamanga sangoma, kube khona i-EP ethi etshovisho leshisa iy'khothaka engiqoqise yangiqoqisi iy'ndondo, bese kuba nale EP engirekhodile la ngikhiphe khona ilondo njana I single track lena ethi bayokhuluma bathole.
Ngiyakuthanda makoti bayokhuluma bathole. Makoti wami ngiyakuthanda.
Ngiyakuthanda makoti bayokhuluma bathole.
Makoti wami ngiyakuthanda.
Ngiyakuthanda makoti bayokhuluma bathole.
Makoti wami ngiyakuthanda.
Ngiyakuthanda makoti bayokhuluma bathole. Niyathanda makoti bayokhuluma bethule. Niyathanda makoti.
Ukhuluma ngani kulingo?
Thine okufanele sikhulumele abomakoti bethu, abo aunti ihlobo eziningi zikwazi ukungabathanda umakoti. So mina-ke njengendoda enobuhlakani ngasemedayi ake ngibakhuzeke bonke abangabathanda abomakoti bethu bakhuze ngengoma.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Bafowethu nani bodadewethu, ngidlulisa amazwi amakhulu okubonga kini nonke eningesekayo nanonke eningivotelayo usukwini ama-awards nje kungenxa yenu. Ngiphinde ngibonge kubo bonke engisebenze nabo kule EP engizoyidedela nje ngeyi-6 zika-April. Ngibonga umshini waseshowe uyeni producer ubhuti uThembelani Nxumalo phansi kwanongoma, ubhuti unxele phansi ebhulo, ngibonge ubhuti uNkunze Bomvu, ngiphinde ngibonge ubongiwe wakaphakathi ungakhohlwaka ubhuti uVideo uPhokantukwana Eastern Cape. Ngiyabonga kakhulu bafowethu.
Makoti wami ngiyakuthanda.
ngone
mapoto aminyapta
niyathanda makoti bayokhuluma bathu niyathanda makoti
mapoto aminyapta
niyathanda makoti bayokhuluma bathu niyathanda makoti
Nilethemba lokuba liukholisile umculo umdumo kaMasikandi esuphiwe ngunqame bomvu. Singekehlukani isihlu. What is sesiqhibi sesifike emaphetheleni yohlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.